Now nga abezanu PF sebefuna ukuthi batho ukuthi khona kule ndawo lapho ongafuzanga babe khona kungabi khona abanye abebandla elinye sokusithi ukuthi khona labo sesingathi ukuthi lapha eZimbabwe ngoba bona balutshwana phela lapha eZimbabwe kwedlula abantu abasekela amanye amabandla labo sebengaphuma lasemahofisi. Now into eyiyo engani ibuhlungu kakhulu engani yasihlukuluza ikubona amaphoyisa engani azwanana labantu bezanu la aba besenza khonokho abakwenza ukuzwanana kwabo ngabe kuthiwa bazwanana enskitha aluba kasilandabala esingani sesilohlupho lakho yikuthi khona bengazwanani enskitha kuphela kodwa bephinde bemanyane besebenze ndawonye bebloke imigwaqo bendawonye amaphoyisa begqoke uniform kanye labasekeli bezanupf. Now lokho sokuyakwenza ukuthi khona sicabangele ukuthi khona ama-institutions akahulumeni lawo kasesengama-state institutions sengama institutions awezanu PF ngoba into yokufuza ukuthi uyinanzelele lapha kanje ngeyokuthi izanu PF le MDC kumbe le NCA kumbe la yipi party akwehlukananga sonke singamabandla ezombangazwe okwenzakalayo kuphela ukuthi khona amapolisa lamanye ama institutions kahulumende nakahulumende kaso awezanu kaso awe MDC kaso NCA kaso awezapho whatever party ongafuna ukuyiza kodwa lokhu asebefuna ukukwenza ngakuyikuthi kuyisitshengiselo sokuthi u-2023 kuza kuba lo msindo. Hhayi umsindo okuthi ukuthi uza kuba khona kodwa into esiyaziyo ukuthi lo msindo uzanqoba abaningi ukwedlula abalutshwane.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lohlakela oluningi kangaka?
Izanu PF Kristi kayisekho, izanu PF yatshona lo mgaba. Okuseleyo kathesi kusele nje abalutshwana abayibo abafakwa libutho ngo-2017 ukuthi babe lapha. Izanu PF kayisekho. Now ibutho lakhona lona lelo elalibambe labo abangena phakathina kwalumbuso ngo-2017 lilambile ngabalamali bayahlupheka bayabona ukuthi khona ilegacy liyana ababekhuluma ngayo kayisekho. Sokuyilegacy yabantu ababili kumba abathathu abadla besiyahlangana kuma birthday yabo lapho abahlangana khona kodwa abaningi abaphakathina kwemilitary yona liyana bengatholi lutho. So ke izanu PF kayisekho. Akula zanu PF esingakhuluma ngayo ukuthi izanu PF iyesaba yini ukuthi yadliwa. Kayisekho izanu PF. Izanu PF siyayichaya phansi laphezulu and lokho Kristi is not a matter of ukuthi if, it's a matter of when. Ngoba ama elections angaba khona namhlanje akula zanu PF. Umnangagwa usuke waba lobuhwaba uthe engena ngo-2017 bahle bathi chinu chedu. Ekuqaliseni besithi chinu chedu abantu babecabangela ukuthi bathi ukuthi hayi yinto yezanu PF. But kodwa namhlanje ngaphakathina kwezanu PF lawo sebekubona ukuthi hayi sonto yezanu PF. Singinto yabantu abalutshwana.